wabuchaba ngumazwe kwesikhathi eside zaku opposition kusizofika ngesikhathi se-Congress ka-2011 e-MDC wayesenguye u-chairman we-province yamadebeleland lord ngakho labo abathi kabamazi kuyaveza nje sobala ukuthi bona yibo abangazi lutho abade bengekho ku-politics ubabuchaba ngokumazwi kwami ngumuntu lwana okuthi nxa ekholelwa ulutho uyasukuma enze konke okusemandleni akhe ukuze lokhu afuna ukubone kusenzakala kuthengwe ngabaningi uyaqoqa abantu waqalisa engumqoqi we-province waba ngu-chairman we-youth ungumuntu othanda ukuqoqa nje abantu okutshengisela ukuthi into yakhe yena lubone yenze nje kutsho ukuthi vele iqoqiwe ilabantu ngomva kwayo abantu be-CCC kumele bazinuka amakhwapha babone ukuthi izinto kazimanga kuhle lapho abakhona ungabona uchawa ngesephume sesenze nje isikhathi esiningi uyabe qedile phansi lapha ebantwini kungaba kungumlilo nje osulumathe yonke indawo okuthi laye utshamisa uzazibona usumgombolozele
siyabona ukuthi ubukobandla le-MDCT elike lenza ama-recalls umnumzana Chabangu singathi ulezizathu eziqinileyo yini ezingafisa lokho
okukhona ukuthi babuchango leyo ncwadi seyibhalile and okukhona ukuthi kukhanya ulosekelo lwabantu bebandla le-CCC kuthi into zazivele zingayimelanga kuhle i-CCC koBulawayo okwenza ukuthi bagcine bengafaki amaphepha ngesikhathi ngeqiniso ngeqiniso babevele bengafanelanga ukuthi bavunyelwe ukuthi bangene njengama-candidate yikho libona behluleka lokufaka i-PR funengi esikuzwayo okungasikho khonokho kachaba ngoba ningi asebekhulume ezindaweni eziningi mseke nje bekhuluma ukuthi hhayi laba abantu abangenayo abe-CCC koBulawayo babevele bengasuka bebandla labo okuveza sobala ukuthi indlela yokuthi i-CCC kayela constitution kayela structure kayelami yibuqili lobutsotsi okade bungeke bama kuze kube naphakade ngoba eqinisweni bakhona ababe besenza izinqumo bodwa akula nkomo ezake zahlala emahlangeni kuyayazi ikhishwe kwenze ukuthi kulinywe kwenziwe konke kube ne-order
ubona kuwela ngaphi induku zoxaxako la
bazakulwa for the next 5 years bangaze bathole futhi ama-city next election babe lokhu besilwa uchabangu into ayilwayo angabe lwela into yokuthi kumele kube lokubuswa kwebandla ele-opposition ngendlela elandela isisekelo sebandla ngendlela elandela ama-processes kodwa umnyama alawo ukuthi yinto engasoze yafaka yabakhona ku-opposition ngoba vele abantu bakhona bazifunela amandla okuthi bazincede bona mbona ephumelela entweni yakhe ngoba nxa lokhu esikuzwayo singaphandle bekhuluma bona abantu abasekeli CCC iningi labo kukhanya ubukhokheli bukababuchamisa sebebubonile njengoba sasibubonile thina ngisalo mama ukhuphe ngo-2018 ngingakatshintshe zonke into ze-opposition sasivele sikubona ukuthi ubabuchamisa ubukhokheli akalabo i-opposition ayizange ibe lobukhokheli kusukela ngesikhathi kubhubha ubaba uTsvangirai yile bhade likhona kukanti iZANU-PF siyabona ukuthi bakwanisa ukuthi bakhiphe owayekhokheli ubaba uMgabe baqinisa ibandla labo esengikilo manje liqinile lilombono liyakhanya ukuthi liyangaphi so abantu baza kubona nje eZimbabwe ukuthi hayi opposition le ekhona kade esivela kula nje lento eyodwa ezafa yaphuma bazatshiya abantu bagcine bezivuyela konke ku-ruling party bencedisa ukuthi live lakhiwe siya phambili.